Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 28 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yamandla kagetsi ezesa ithi uZulu kumele azimisele ukucitshwa kwegetsi ngamandla kunsuku ezilandelayo.
Sibona amanye amazwe njengabo Ngilandi befaka amasolar panel elwandle ukuthi baharvest amandla akagetsi asuka elangeni, kodwa thina ngapha lokho esingayenzi lutho, senza nje okwizinto okuncane kancane, akula serious commitment.
Inhlanganiso ezibiza ngokuthi imthwakazi diaspora exhasa ibandla le-CCC ithi izalandela izifundo eyazithola kukhetho lwebulilima ukuze ibandla le-CCC linqobe kukhetho lwenyanga ezayo emadobo le-insiza.
Sifuna ukuzwisisa kibo laba bantu ukubana kuyini okwasebenzayo njalo lokusebenzayo lokungasetshenziswa ephetheni eluzayo ematopo le insiza by elections.
Ele Russia libikwa selifuna ukuvala imingcele yalo ngoba inkulungwane zabasakhulayo ziyasuka ngobuningi zibalekela ukusiwa empini yakwele Ukraine.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi yipropaganda nje. E-Russia ayisoke yafaya defeatwa yi-Ukraine.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inkampani yamandla kagetsi ezesa ithi uZulu kumele azimisele ukucitshwa kwegetsi ngamandla kunsuku ezilandelayo. Ukusilela kwamandla kagetsi elizweni kuqale ngeviki edluleyo kulandela ukusilela kwawo kwele South Africa. Kodwa inkampani yezesa ithi isizathu esikhulu esibangele ukusilela kwamandla la eZimbabwe yikungasebenzi kahle kwemichina egaya amandla la okuza kwenza ukucitshwa kumemetheke. Izolo khona ngehola lechumi amandla kagetsi ahambe ilizwe lonke ngasikhathi sinye. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, amagetsi ayahamba endawo eziningi, bathi bona kube kulokunye okungahambi kuhle eCaribbean mabe sitsho abezesa. Njalo kuphinde kube labanye abathi hayi amanye amagetsi okungakhulunywayo, amagetsi amanye adluliselwa eSouth Africa ngoba iSouth Africa ivele isengozini enkulu kakhulu. So awethu lawa vele mancane, amanye akhona abesedluliselwa ethengiselwe iSouth Africa. So inkulumo ezikhona kodwa i-official position ukuthi bathi bona abezesa kukhona okungahambi kahle eCaribbean basakulungisa. So into esuka iphambanise kakhulu ukusebenza kwama industry, iphambanise njalo lempilo zabantu nje in general ukuthi nxa amagetsi ngekho kusuka kube nzima.
Ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala njengoba kukhanya kuqale ngemva kokuba le South Africa lithela lo selisilela amandla gets sokwenziwa leyo kuthiwa i-stage 6 load shedding kwaqala eZimbabwe. Kungakuhamba njani ngokubona kwakho?
Uhlupho lwamagetsi akwele South Africa luhlupho olokade luvele lusiza. Yinto eliminyaka eminingi isiza. Umonga wayengumongameli uJacob weSouth Africa uJacob Zuma wayasabona ezama ukuthi kakulungisiswe indaba zeEskom. Kanjalo luhlupho olukhona emazweni ethu awe Southern Africa oluzayo vele lukhona lusezwe zaluqhele. Kubangelwa ke izinto ezimbili. Kubangelwa ikugukula inguquko yezomumo wemkhathi, i-climate change, okwenza ukuthi amadamu ayiwo alama alezinjini zokugaya ugetsi angatholi amanzi eneleyo as in the case ye-South Africa. Bese kuphinda kungezelelwe i-mismanagement eyokuthi besilokhe abantu, inani labantu likhula, inani lama-industry e-South Africa likhula, i-demand yama getsi ise ikula. Kodwa bengalungisi amanye ama power station agaya ugetsi. So khona lokho kwenza ukuthi kube le crisis. Kodwa yinto okumele ukuthi ngaba bakhokheli baqala bayibona 20 years ago baqalisa ukuyilungiselela. Waqalisa bese kusithi okunye njengemazwe ase angekuse ngezansi le Africa. Si relaxe kakhulu silelanga eliningi esingasebenzisa ukugaya ugetsi. Kodwa ke kakubanga loku investa kakhulu kulokho esikuthi mina yi renewable energy emele ukuthi ngabe yiyo encedisayo kakhulu. Sibona amanye amazwe njengabo England befaka ama solar panel elwandle ukuthi ba harvest amandla akagetsi asuke elangeni as much as possible. Kodwa thina ngapha lokho esingayenzi lutho senza nje okwizinto okuncane kancane akula serious commitment. I South Africa injana kubana isikhomi siyaqala kudala layo yafaka ama panel elwandle kwangezelelwa ugaya kukagetsi. Kangifuna ukukhuluma nge nuclear power station ngoba into ze nuclear zisuka thina ngapha eZimbabwe zingasihlupa. Kodwa ke into kume ikubuyela back ukuthini abakhokheli bethu bayasidisappoint.
Alo ke ngumnomzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa icingweni le Studio 7 esewange. Inhlanganiso ezibiza ngokuthi yimthwakazi diaspora iqhube umhlangano izolo lakuthange ntambama lezinye iziphathamandla zebandla le-Citizens Coalition for Change ezibikwa silolwazi ngesigaba seMatabeleland South ngendlela yokufeza injongo yayo eyokuthi leli bandla linqobe kukhetho oluzayo olwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ziku-22 ngenyanga ezayo ematopo le-insiza. Ezinye iziphathamandla ze-CCC eziphatheke kule imihlangano zisebenzisa inkundla zebulenjini ezibalisa umnumzana Decent Bajila kucacaphulu Ntandondlela kanye lo Nomvula Mguni Nicola Watson lo Nonhlanhla Mlotshwa. Ukuze sizwe okuphume kule imihlangano usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga lemthwakazi diaspora unkosikazi Nokuthula Gwebu.
Sizabe sixoxa lamalunga athiyeneyo njalo ulwazi esilutholayo kuleyi ngxoxo kumbe umhlangano ngiyokuthi siyalisebenzisa ukukhuthaza abasekhaya izihlobo zethu izinini zethu ukuthi bayebhalisa ukuyavota. Njalo lokhu kwenza kuthuthukise injongo yehlelo lokuthuthukisa lokwazisa lokufundisa abantu ukuthi bazi ngokhetho njalo lokuthi bayebhalisa ukuyavota ngobuningi babo.
Siyabona ukuthi izolo belilomhlangano cishe ofanayo. Kuyini okuphume ku
besixoxa ngokhetho olwaba khona ebulilima lapho ibandla iso ye-CCC eyaphumelela khona njalo sixoxisana ngokuthi kwahamba njani njalo futhi besixoxa ngokhetho oluzaba khona ematopole insiza by election besixoxisana nje labo labenhlanganiso ye-CCC njengabahlali kumbe ngathi njengezizala zeZimbabwe sisekela umsebenzi omkhulu abawenzayo khona ngale njalo sikhuthazana nje ngalokho abakwenzayo.
Kahle kahle injongo yenhlanganiso yakho ngeyani?
Uhlelo lethu lumayelana ngokuphathisa lokusebenzelana lokusekela amalunga asephakathi elizweni eZimbabwe njengoba thina sizalwa zeZimbabwe esingaphandle kwelizwe. Injongo yethu kusebenza lalaba abasekhaya sisekela lokhu abakwenzayo konke bona besekhaya thina singaphandle kwelizwe njalo siyafisela ukuthi ilizwe lethu lube la labantu abenelisayo ukuthi bayobhalisa ukuvota njalo baphumelele ukuthi bayovota ngelanga lokuvota. Okuqakathekileyo ukukhuluma labantu abasebenza gadalala ebulilima abasebenza ukuze iTCC inqobe. Sifuna ukuzwisisa kibo laba bantu ukubana kuyini okwasebenzayo njalo lokusebenzayo lokungakusetshenziswa ekhetheni eluzayo ematopo le insiza by elections. Amazwi abo alesisindo ngakho kufuze siwanike indlebe njalo siwakhuthaze.
Lo ke ngunkosikazi Nokuthula Gwebu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esebhilitane. Nxa ukhetho oluzayo lungaba lempumela engavunywa ngabamabandla aphikisayo, kuza kuba nzima ukuthi badinge amagqwetha avela phandle kwelizwe. Ngesizwe imbono wesiphathamandla sebandla lezanu PF, umnumzana Joseph Chuma exoxa logeyina kumede saidi weStudio 7.
Umnumzana ziyambe into ebeyikhuluma asiyonto emangalisayo njalo ethusayo, ngoba into eyenzakala emazweni wonke. Ukufake sobala ke kubana thina lapha njengelizwe leZimbabwe siyabonga usekelo lomzamo we-Law Society eZimbabwe esithe yaqeqetshisa amagqeda ethu kuloko esikuthi electoral litigation, indaba zama-election nxa sezenzakele sezifuna ukuya emthethwandaba. Abakithi lapha sebekufundele, sebekwazi. Pho ke isizathu esiyabe sokuthuna siwe sidinga abaphandle siyabe singesani, ngoba thina vele njengeZimbabwe sifuna ukuvuselela iZimbabwe. Amagqwetha ala aqeqeshe kakhulu njalo alolwazi olukhulu, bayakwazi ukuthi bemele indaba zona lezo. Ngakho ke kuyabe kuyisidingo kobani esokubana sikhiphe imisebenzi ezandleni zabo sinike leyo msebenzi phandle. Ngapha sisithi sifuna ukuthuthukisa umkhonomo weZimbabwe, sifuna ukukhulisa iZimbabwe. Asisebenzisena bethu, ngoba labo sebekufundele kona kwana sebekwazi ngempela. Akusela sidingeko ke sokudinga phandle. Yiko kuphela lokho okukhulunywa. And nxa ngimuzwe kahle ngibona ngani ukukhuluma ngendaba nje kuphela eze-electoral litigation, ngitsho phela lokhu okwendaba zamavoti nxa sokubangiswana. Kodwa nxa kungokunye lokhu ngibona ngani omunye nomunye ulalilungele lokuthi azibizele igqwetha lakhe alifunayo. Kodwa ke vele khona uyabe usenzana ukuthi uthathe igqwetha eliphandle, umuntu ozamele andize aze lapha eZimbabwe uzahlala emahoteleni zento ezinjalo njalo. Kukanti ke wena ubungazihambela nje u-approach any amagqwetha esilawo lapha eZimbabwe abaqeqeshe kakhulu njalo abaziwayo ngodumo lokuwazi imisebenzi yabo. So lokho kuhle kakhulu bana, njengeZimbabwe asifundeni ukuzimela sodwa, sisebenzise izinto zethu, hathi bana sibethu lokusebenzisa izinto zangaphandle.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi uGeyina Gumede Saidi, uphinde waxoxa locubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintinkandla.
Awumangalisi into ezithi kungamangalisi ukuthi kukhona phela abona oziyambi laba ababe bekufihlile bekuthokozile emqubeni besenzela ukuthi indaba ziphume zibageza. Umuntu wemzini nguyobona kakhulu ingcekeza elapha ekhaya nxa ethe wafika. Abalapha ekhaya abahlala kulowo muzi babe sebejayelela leyo ngcekeza abahlala layo, kubo sekungathi kuyafanana nje. Umuntu ovela ngaphandle ilihlo lakhe lendlebe yakhe sengitsho lamakhala akhe ayakunuka okubolileyo lapha ekhaya. Uziyambi Ziyambi kafuni ukuthi amagqwetha avela ngaphandle kwelizwe abe yingxenye yalabo ababe phanyeke indaba zabo enkantolo, ngoba uyakwazi alakho. Wesaba mhlawumbe nxa kungokungomatholwane kwakhe lezi zanusi zibuya zingamagqwetha iza kubamba. Kube kanti aluba kakula lutho olufihlwayo nga uthi amasango avulekile babuye abantu benkosi bazozama labo nxa bephumelela baqakezelwe nxa besehluleka kube kwehlule. Lokhu kutshengisela ukuthi kukhona kwaziyo ngokukhanyiswa kwezindaba ezinjalo inkantolo ezinjengalezi. Akumangalisi ngokuhulumende lo uvele uzonda yonke into nje engathi imtshela iqiniso.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseGwanda. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi ugwalo lwezikhalazo zokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala labanye ipetition oluthiwa luzasiwa kumanyano wamazwe omhlaba United Nations solulama signature afika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 48,000. Iphephandaba le Herald lilodaba lokuthi ilanga lokuthi abalemibhobho engelancwadi ezisemthethweni bengayisa emapholiseni bengabuzwa selizafika leli langa ekupheleni kwayo nale inyanga ngemva kokusiwa kwemibhobho edlula amakhulu amahlanu 509. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio Sabantu, asibingelele Studio 7, ebantwini abaneqiniso, nina enipublisha konke okuliqiniso, eningafihli lutho, eningabi nama-political agendas, hayi, siyanibonga. Lo okhulumayo, Mr. Ngungwi namakhorokhoro. Mr. Ngungwi at Makhorokhoro Plumtree. Please. Kunento engidlayo engihlukumezayo kuningi kakhulu okudinga really all the human rights abakhangele amalungelo awethu awoluntu. Sihlukunyezwa ngapha ngama-councillors. Asithi u-councillor wezana really is violating our human rights. Just at the moment amadona afuna ukunceda abantu abahluphekileyo bafika ngezimali and ubona ukuthi exactly la bantu bahluphekileyo abadala bangasakwaziyo ukuzisebenzela, ogogo abangakwazi ukuzisebenzela, abantwana abangenabomama nabobaba abangabancedisi, yena uyayidayivetha leyanto uyifaka kubangani bakhe abesizano zano. Kusho ukuthi uma ungasungwezano awutholi lu. So khona okuyana awukuhlukumeza abantu uthi uma sesikhanyele futhi kambe ugogo lo bakithi izolubewile laphana sesilokuhamba ukhululo kasakwanisi nokuyofika emfuleni nokuyodinga amadonki akhe usegugile. Abantwana laba bathiwa ngabazali abanabo abantu ababancedayo kodwa sebehlukunyezwa through just because of izano, because of that councillor ufuna ukuthi ebeloke esiya phambili ephakanyiswa ngamalungelo abanye abantu. Manje besicela pelo sibile siqakathekileyo ukuthi alibana ama-human rights ebengangenelela ake ngenelele ukukhanyele konke khona okuphila kuningi kakhulu okusihlukumezayo. Ngiyabonga.
Nisalibonani Studio 7, ngengabona uziyambi ziyambi ekhuluma ngokuthi i-ground isi-close chapter. Engathi i-close chapter njani bengaxolisanga. Yena uyazi ukuthi yena into uyasuza ukuthi uyakwazi ukuthi ibandla elibusayo yilo eli-involved nje lokubulaleni abantu. Abantu manje abantwana nabazukulu bethu abanawo ama-birth certificate ngendaba ye-ground. Abalampilo enhle langesikolo akufundwanga ngendaba yokuthi bazothi amandlibelana ukuthi azofunda kanjani abantu ababetshaywa, abantu bevethwa. Sibuhlungu sinje lathabulawela omalume ngabokhulu.
Linjani, linjani bantu. Studio 7, siyabingelela lathi, siyajabula ukuthi ama-message ethu uma engafinyelela lathi esinye sizizwe sikhuluma e-Studio 7. Ukhuluma ngoDavis uNdumiso Nkomo, ngikhuluma ngiseGoli embingelela umfowethu Ngwenya, uMaurice Ngwenya ohlala eGoli lapha e-Newlands. Siyazizwa inkulumo lapha abantu baphawula nje ngento yendabeni leyo ukuthi bona ama-sanctions zaseZimbabwe. Indaba abantu bayahluleka nje ukubusa lokho nje uthona bethu amasanti even bengakhipha namhlanje usiyafika uDisemba iZimbabwe yabelokhu injalo. IZimbabwe abantu laba bayebabusa abaluthi imali, imali iyadliwa lapha. Ngasho ubona abantu abaningi bephonga ujoyinisa noPF bengayisapoti baba befuna ukudla kuphela. Ngiyabonga, ngiyajabula lami umlayezo wami ungafunda uStudio 7.
Hawu Studio 7 ninjani lapho bantu bakithi? Hayi ukhuluma noPrince lana baba. So bengithi ngembuzi lana kulaba bantu laba abasathandelana nezanu. Uthathi laba bantu laba pheka kanti abantu bebebhizi belandelana nezanu. Khakaba abantu laba baright kude emakhanda beze bebamba umhlangano impela umuntu ethi landela izanu ehlupheka la engenamix engelalani engelani. Hayi bengithi mbuzi mna Studio 7. La bantu kahle bafuna ukuphalaziswa ngani? Yazi ngani mhlawumbe kwenzeka ufunela impela imichemo yezibani zonke uzokufakela eBlueStone bepalazizizweni zibapalazise. Ah, bathiswanda babantu labo ulilima khona lapha enduneni yini nale yokulitshela amanga la.
Ye, amatshono mthwakazi omuhle leStudio 7 omuhle lithona njani kodwa abasakazi bethu esibathandayo. Mina bengicela ukudlulisa lo myalezo nje kwigovernment yeZimbabwe ukuthi mawuli gembula igemu kayidlalwa kanjalo. Igemu kayidlalwa kanjalo. Mayifuna ukubuyela egemini, akaqale axolise, akaqale axolise ngalento abayenza laba belungu ababekhona eZimbabwe. Bebathathela izinto zabo, abanye babo bebabulala. Laba abaxotshwayo, laba babaleka bachiza izinto zabo. Bakhona ngale kubo America. Baxoxa labo bona labo bantu akade beyocelwa kubusizo ukuthi ngababuye bezoinvest eZimbabwe. Akula muntu ongamthathela izinto zakhe ukuze kusasa futhi ubusuzomncenga ukuthi kabuye le yenye imali futhi abuye azoinvest khonapho wamtshontshela khona into zakhe. Waye ungaqala umnikeze lokho kwakudala uthi hayi nanzi izinto zakho lezane ngangizithethe. Usungaqala ke ubuye futhi uzoinvest kakutsha. Usumnikezile leziyana izinto zakhe zakudala for free. So mawuli gembula zama ukuvula ingqondo, uvula amehlo ubone ukuthi imistake yakho ikuphi. Ayikho into ezaphumelela eZimbabwe ngaphandle kokuthi baxolise kuphela.
Salubonani ku Studio 7. Igama nguvela kwahleke Ncube ekhaya kusestitching. Lapha mina ngiza kukhuluma ngamabandla wonke nje akhangasela ama election. Amabandla lawa ungani sephumile endleleni alahleka mbijana. Ngoba amabandla lawa nxa esenza amarali abo asibezwa bekhuluma ukuthi bazasenzelani singabavotela. Instead sibezwa bekhuluma bethethisana bona bodwa bekhuluma bekhulini ibandla likhuluma ngelinye elinye lalo likhuluma ngelinye bethethisana. Instead ukuthi bona bekhuluma umuntu ekhuluma ngokwakho ozakwenza ngangena embusweni ethi hayi mina ngangena embusweni kuzabe le free education ngizalezela imigwaqo ngizakha izikolo ngizagebhela imigodi ngizayenza ama-price control isinkwa sibe yi-50 cents konke lokhu asikuze emarali nawo sizizihlamba kuphela. Hayi manje angazi ukuthi why sebelahlekile endleleni lo manje sisabavotela kuyabuvotela umuntu ongakwazi ukuthi uzakwenzelani noma ngawina. Ngiyabonga.
Salubonani, salubonani kwiStudio 7 ngabe livuka njani izo zonke indawo kuqale kukubingelela ababali bethu benews zeStudio 7 ngithi hayi mina ngiyajabula kakhulu ngokuzibala kwenu. Ngiyabonga sibili, ngiyabonga sibili. Okwami engikucelayo ngumusa kaNkulunkulu ngokuthi asiyekeleni ukukhuluma abantu ngamagama abantu, siyenze sikwaziyo kuphela thina ukuthi sivotela bani. Umuntu lomuntu i-secret yakho uyazavela wena wedwa. Singathethisani, singaqamba amagama abantu. Labo kwabo gawule labo abakhuluma into zabo ezingelancedo labo asibayekeleni benjalo. Lingabi le ndaba labo bazabonwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu ukhangele ukukhala kweZimbabwe. Isizafika ke emaphethelweni othi uNkulunkulu eyibusise. Ngiyabonga okhulumayo umuntu ngayeeleli mama munamemori lapho eshabulanyana ndikunjani salukazi zakonyana. Ngiyabonga.
Linjani kwa Studio 7 ikama MK Bilupane eshabulanyana lengicela nje uPaula maqondana le laloko kuthiwa kufuna ukwenziwa ngukhulumende weZANU-PF ukuthi funa abantu abangaphandle kwelizwe ba-investe ukuthi kanti behlulwa yini ukuthi banikeze abantu ilungelo labo lokuvota kuqala i-diaspora vote ngaphambi kokuthi bakhulume ngokwenza i-investment lama-diasporians waye benganikeza abantu ilungelo lokuvota kuqala sela lisitshelele ukuthi sitshelele bona ukuthi sifuna ukuvota kuqala funa i-diaspora vote ngaphambi kokuthi besitshele ku-investa kulesi scheme sabo leso sebesiqalile asibefuna ukusenza fu ukutshontshela abantu imali zabo sebeqedile ngabantu abaselizweni ukudlala ngabo sibefuna ukuzodlala ngabantu bangaphandle kwelizwe khathela abantu beZANU-PF funa i-diaspora vote first oqala ngaphambi kokuthi besitshele ngesikemu sabo leso sebesiqalile asibefuna ukusiqala. Ngiyabonga msakazi.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, iyezi lezulu lesiphepho uHurricane Ian elikhangelelwe ukuwohloka lamhlanje esigabeni seFlorida libikwa selibhodlile kancane, kodwa kukhangelelwe ukuba lezulu elikhulu elilolaka elizaqala ukuna ngezikhathi zemini. Kolunye udaba, eliRussia libikwa selifuna ukuvala imingcele yalo ngoba inkulungwane zabasakhulayo zisuka ngobuningi zibaleka ukusiwa empini yakwele Ukraine. Lokhu kulandela ukuthathelwa izigaba zakwele Ukraine ezase zihluthunwe ngamabutho alelo lizwe. Kubikwa sokubotshwe abantu abafika phose inkulungwane ezimbili abale ukuthi basiwe empini. Kodwa umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali, uthi akusilo qiniso okwenzakala kwele Ukraine.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi i-propaganda nje e-Russia ayisoke yafaya defeatwa i-Ukraine. Thina as you know ukuthi it is public knowledge ukuthi EFF Zimbabwe, EFF Africa, EFF Liberia, EFF Zambia, EFF Malawi, EFF Lesotho, EFF Swaziland, EFF yonke nje indawo simile Russia. We are very clear ukuthi i-Russia must actually continue to ensure ukuthi baya reclaim i-territory yabo, baya unite ama Russians, baya unite region yabo. Akula lizwe elilamandla njenge Russia elingavunyezwa elingavumela ukuthi omunye umuntu ezofaka ezinye izinto eza endanger e-Russia. So thina si very clear ukuthi hayi okukhulunywa ukuthi i-Russia ixotshwe ngapi ngapi ngamanga propaganda, and we will never buy that. Russia is very strong and Russia will continue to reclaim its territory.
Sizwa kuthiwa uMongameli Putin usebamba abantu ngamandla ukuthi bayobhalisela ukuba ngamasotsha bayokulwa kwele Ukraine. Kukhanya abaningi bayakusola lokhu. Lina njengebandla lithini njengoba siyazi ukubana liyasekela uMongameli Vladimir Putin lo hulumende wakhe?
Uqinisile sibili mfowethu ukuthi EFF iyamsekela uPutin and EFF imi lo Putin kuze kuyevalwa. Ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uPutin ufosa abantu ukuthi bekulwa. UPutin ulama enemies amaningi, a engineer ama protests, a causer ama problems ona lawa akhanye ngani abantu baphikisana laye. Ngamanga sihlezi siwazi amanga lawo. Amanga lawo sesike sabona futhi eZimbabwe whereby ukuthi opposition njenge CCC iyenze ezinye izinto ezikhanye ngani hayi lapha sokunzima, lapha sokufiwa, yesokwenza lokho, yesokwenza lokho, okunye kungamanga kungasiloqiniso. So lokho kuthiwa uPutin kunje hayi ngamanga, ipropaganda, and the propaganda will continue to be there and thina will never buy propaganda as EFF Zimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe esigqibela ke uhlelo lwethulwa lamhlanje. Igama lami ngu Chris Gandia, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe lingaya ku www.voandebele.com ukuze lithole njalo ezinye indaba. Asidibaneni njalo kusasa.